Umnanga kwa utele abahleli bamaphephandaba izolo ukuthi lanxa abalandeli bakhe befuna aqhelise umbuso wakhe kasoze akwenze lokhu ngoba uhlonipha umthetho. Uthe abagqugquzela lokhu kungenzeka kube ngabazenzisi abalenjongo zabo abangayisiwo malunga ezanu-PF. Wengeze wathi amalunga aleli bandla aqotho kumele alandele umzekeliso wakhe. Umnangagwa uthi ngo-2028 lapho azagqiba khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isisekelo sombuso welizwe, ibandla leZANU-PF lizakhetha umholi omutsha. Useke wakutsho lokhu phambilini. Kodwa amanye amalunga omphakathi kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi abamkholwa ngoba kakaze aphumele egcekeni etshela abasekeli bakhe ukuthi batshiyane lomkhankaso wabo. Kodwa njengoba esewagcizelele amazwi akhe kungaba lotshintsho na? Sibuze umholi wenhlanganiso elwela amalungelo omphakathi eMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumlani Maphosa.
Nxa kuyikuthi abakhankasela umnangagwa bayamlalela, bayamhlonipha, kumele sibabone bethula. Kodwa nxa singabona bengathuli beqhubeka ngomkhankaso wabo, sizacina sizibuza into ezimbili. Okokuqala, sizazibuza ukuthi umuntu omdala ulikhuluma iqiniso yini. Okwesibili njalo sizazibuza ukuthi kodwa usesele control yini ngebandla lakhe.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi mahle amazwi kamnangagwa nxa eqinisile.
Amazwi amahle kakhulu uma engawagcina. Nxa ngabe njalo engaqinisanga sekuzalimaza yena ukuyamenza bengumuntu ongathembakalanga ebantwini lasemhlabeni wonke jikelele.
Oke wamela isigaba seBinga edale lePhalamende elilunga lebandla eliphikisayo ele-TCC umnumzana Prince Dubeko Spanda uthi umnangagwa ungumkhohlisi.
Ifekti yokuthi yena uzithulele belokhu besiyaphambili bekhuluma ngento yona leyana ukuthi siyajija i-constitution sizakwenza lokhu kuze kube lokungane elizweni akusamanga kuhle yena ethule engabakhuzi kutsho okuningi kokuya.
Kepha ilunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo uthi uyawakholwa amazwi kamnangagwa.
Amuntu kulokunye ukukhuluma okudlula khonokho akwenza umongameli ukuthi athi yena mina ngima ngesekelo sombuso. Kodwa phela ebandleni ngale kukhuluma kuthi ibandla leli, ibandla leZANU-PF ngesifiso abalandeli abangabe belaso. Kodwa umongameli abesebatshengisayo ukuthi lapha hayi mina ngisakuma la.
Kulokufuthelana okukhulu kuZANU-PF phakathi kwalabo abafuna kuguqulwa isisekelo sombuso welizwe ukuze umnangagwa eqhelise umbuso wakhe, lalabo abathi kumele atshiyele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Abanye abalwa impi yenkululeko abakhokhelwa ngumnumzana Blessed Geza bathi umnangagwa kumele ehle embusweni kathesi ngoba usehlulekile ukulungisa indubo zabantu beZimbabwe kanti njalo ukhohlakele. Ugeza usedingwa ngamapholisa ngoba esithi wathuka umnangagwa. Kungenzeka umnangagwa atshiye umbuso njengokuthembisa kwakhe. Ngubani ozakhethwa iZANU-PF ozancintisa emelele libandla kukhetho? Olandela izombusazwe ezimele umnumzana Tifa Dube uthi lokho kusobala.
Sibona ukuthi kuyatshengisela sobala ukuthi uChiwenga nguye ozangena, ngoba njalo nxa sikhangela muva sicabanga ukuthi uChiwenga wabe leqhaza elingakanani alidlalayo ukuthi umnumzana umnangagwa ukuthi abe yangene kulesi sikhundla abe ngumongameli, wabe leqhaza elikhulu kakhulu. Esikhangelele ukuthi vele ukukhangelele khonoko ukuthi njengoba wachiya ugeneral ebusotsheni ukukhangelele ukuthi kube nguye olandelayo kathesi ukuthi angene abe ngumongameli weZimbabwe.
Umnangagwa usolwa kakhulu ngabantu abaningi abathi usehlulekile ukulungisisa umnotho weZimbabwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto athembisa ukuziqhakathekisa ekungeneni kwakhe embusweni ngo-2017 kulandela ukugenqulwa kukamongameli Mugabe libutho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungameli Nkomo.